Ngoba ukuqala ngizakusho sobala ukuthi hayi ukuthi umongameli wala angikholwa ngoba mina officially kimi ngikwazi ukuthi ke akuzange kufike lolo nxuso olwalusiza ebandleni ukuthi luzethola lo ongalumela kuhulumende wezani. Kwakuqala lokho. Okwesibili, kuyakhathaza ukuthi abantu nxa singazwisisi ukuthi kade vele ukubusa izilizwe kuyinto enjani. Sibe sesithi singezwa izinto eziphuma kuma social media sesigijima ngazo zona zizinto zokuthi abantu bakuqale kudingakala ukuthi bazwisise udaba lwezombusazi ukuthi luhamba njani. Khathesi okukhona yi-government yezanu. I-government yezanu ekhona yiyo leyo esibone ingenelwa ngamasotsha kuthiwa kulabantu asebeyasurrawundele umgabe. Ngezinye indlela bathi bona babekhipha laba abaserawundele umgabe kodwa kulokho kuyi-government yezanu ekhokhelwa izanu enza ama-policies ezanu. So ngaleso sizathu ke nxa umuntu we-NBC siyangena ngale ku-government yezanu eqhuba ama-policies ezanu kuyabe kufanele ukuthi kube lesivumelwana kwazakala ukuthi njengoba thina silamanye ama-policy anje ibandla lezanu lilanje siza kusebenzisa njani lokho kuyadingakala ukuthi abantu babe lolwazi olujulileyo ngakhonoko. Kodwa ke nxa kulo muntu-ke we-NBC okade ekwenza ibandla lingakwazi aze ayevumelana nokuthi akhethwe kuzanu ngibona ngani umuntu wangibona usengozini yokuthi mhlawumbe yena akhangeli ububi obulethwe izanu eZimbabwe esizama ukububangula ebantwini kodwa ukhangela ukuthi yena xa angangena ngale lami ngizabe ngikhona ngebizo lami kodwa uzabe sokuqhuba phela ama-policies ezanu uzakwenelisa njani nxa ungasomnye wangkhona uhlupho esilalo esingalibuza xa kuwukuthi ukhona onjalo kodwa-ke kungasenani lami nguzwe umthwankaso wokukhuluma enyuzipeni kodwa akatshongo ukuthi wakhuluma lobani mhlawumbe umthwanka njengoba alimazi ethanda ukukhuluma kwesinye isikhathi usekhulume nje wadlulisa amalawulo iqiniso langikhona kalikho until size sithole ukuthi lowo muntu owayekhuluma lo mnankagwa owayevungaphoyintwa umnankagwa ngubani official sizaqala kuba kwazi ukuthi kuhamba njani.
Bakhona bathi kade kuzatshengisa ukufuna ukusebenzelana nxa engakhetha abanye amalunga ebandla lenu. Uthini wena khona lokho?
Ukukhetha amabandla amalunga ebandla ambona ukuthi kungatshintsha ama-policies ezanu. Kuyilokho ngisitsho-ke ukuthi mina izanu iqhuba ama-policies ayo. For instance kanti kule ndaba eku-constitutional constitution yelizwe emqoka okungafanelanga ukuthi yephulwe lanoma kungasiphi isikhathi. Indaba ye devolution of power. Nxa ufuna ukubona ukuthi izanu ipolicy yayo ngeyokuthi ingayenzi leyo devolution of power kuyatshengisa sobala ukuthi umnankagwa uthe ekhetha ama-governors. Ukhethe ama-governors ingabe lesindawo ezaziwayo ukuthi lezo zindawo ezikontrolwa kazange athande ukuthi ahambe ngalelo linyathela ngenxa yokuthi uqhuba ama-policies ezanu. Kodwa ngabe kuthiwa ngumuntu okhuluma iqiniso ukuthi ufuna ukuthi esibonakale ukuthi sisebenzelana ndawo nje kufanele abekwazi ukuthi thina njengebandla simi ngemva kwayena leyo ekuthiwa i-devolution of power ngenxa yokuthi yiyo esayikhankaselayo sifuna ukubona esi-accommodate-a ngendlela ezinjalo hhayi ukuthi athi yena ngizazidobhela owami laphana ngimfake laphana mbona ngani kakutshengisa ukuthi laba abantu baqhuba inhlelo zabantu ezilobuntu eze-constitution kodwa baqhuba-ke inhlelo zezanu pho nxa ususiyangena kuhulumende wezanu wena ovela luphi uhlelo ozafuna uqhube khona ngale njengoba kona kungayisiko enhlelweni zakho ukuthi baqhube inhlelo zabantu.
Ngamafitshane uthini ngekhabhinethi leyi ekhethwe ngomnankagwa? Siyabona ukuthi kungakadluli insukwana nje ezimbili ube seguqulile. Kutshengisani lo?
Kanti kulento enkulu kakhulu efundamentali okufanele abantu bezimbabwe babeyazi. Ungakhangela okwenzakale ezimbabwe kodwa bekusenzakala kuliswa nakuzanu kutshengisela ukuthi kuzanu-ke sekusuke kwangena izanu ibandla phakathi kukahulumende sokubangwa ukuthi ozakhokhela uhulumende ngubani phakathi kwezanu yikho kubangiwe lokhu. Kuthe kubangwa-ke sibone abezombutho sebengenele ekumbangweni wezanu khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke umnankagwa nxa esesiyakhetha i-cabinet yakhe kufanele ukuthi abekwazi ukuthi usele sivumelane lezombutho ngoba yibo abombutho abenze waba lamandla ukuthi akhiphe umgabe. Yebo ye iparlamente ingabe idlale eyayo indima ngoba thina phela ungakhohlwa ukuthi abe opposition sihlezi sithi umgabe sifuna ukumimpitha kusala bona bezanu kodwa sibone sebevuma-ke ukuthi simphithe kanye kanye kodwa-ke okuvele kuyisisusa ayisiyo parlamente ngoba iparlamente sizame yehluleka okuyisisusa nezombutho-ke kufanele ukuthi kubonakale ukuthi cabinet yakhe leyo iyaaccommodate-a ngoba laba sebengabangani bakhe yibo abamfakileyo.